Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngoMvulo mhlaka 11 wakasa 2022, uFrancis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I-DVR phase 2 uqalisile namhlanje 11 uyozigcina namhlanje 30 kumabasa 20 ilama teams angu 12 enye lenye constituency lethini yayo kube sokusithi ama teams ase district office nase provincial office angu 2
abe commission ekhangele ezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission Asungule ihlandla lesibili lomkhankaso wabo ukubhalisela abantu ukuvota.
Umongameli ngoba nxa sikhuluma ngendaba lezi kumele sikhangele imbali, sikhangele ukwasukela ngapi. Kulezivumelwano ezenziwayo ngesikhathi iSoviet Union idilizwa, kube lezivumelwano ezenziwayo ngo-2015 okuthiwa ngama-Minsk Agreements, ayesitsho sobala ecacisa ukuthi iNATO ayisoze yathatha iUkraine yayenza ilunga layo. Ngoba iUkraine uzamele isebenze ibe ngumngcele oprotector ilizwe leRussia from imilitary advancement.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi umanyano weNATO obunjwa ngamazwe ngamashumi amathathu yiwo kumele usolwe ngokuphazamisa eleRussia ukuze lilwise eleUkraine. Kulezi zalane zeZimbabwe ezithi sezifuna ukubuyela ekhaya. Landela ukubulawa komunye wabo emzini weDeep Snow. Izizalwane zeSouth Africa zithi zidinga izigebengu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abekhomishini ekhangele ezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission basungule ihlandla lesibili lomkhankaso wabo ukubhalisela abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota. Umkhankaso lo oqale namhla mhlaka 11 Mabasa ugqitshwa ekupheleni kwayenale inyanga kaMabasa. Ngalokho, inhlanganiso yezakhamizi eyabulawa yi-Residents Association ikhuthaza uzulu ukubana angadlalisi leli thuba lokubhalisela ngobuningi ukuze enelise ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhankaso lo uqala ngesikhathi uhlangothi oluka Registrar General luqhuba umkhankaso wokubhalisa abantu ingwalo zokuzalwa lezithupha kulabo abangelazo ukuze benelise ukubhalisela ukuvota. Umkhankaso oqhutshwa yikomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission uqhutshwa elizweni lonke. Kobulawayo kulamaqembu alitshumi lambili i-12. Unkosikazi Sithembiso Khuphe isikhulumeli seZEC kobulawayo uthi kwakuvele kuhleliwe ukuthi kuza kuba lo mkhankaso wesibili.
I-BZR phase 2 uqalisile namhlanje 11 uyozigcina namhlanje 30 kumabasa 20 ilama teams angu 12 enye lenye constituency lethimu yayo kube sokusithi ama teams ase district office nase provincial office angu 2. I-BZR phase 1 yenziwa ngoFebruary. Kathesi ekuqaleni kuqaliswa uphase 1 kwakuvele kulungiselelwa ukuthi kuza kuba lo phase 2. I-voter registration iyenziwa kuma-centers enalawo angu-14 engiwakhulumileyo lapha kobulawayo. Kanti yenziwa vele ilizwe lonke, ama-provinces wonke ayenza apho phase 2 kathesi.
UMnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo webulawayo Progressive Residents Association, ukhuthaza uzulu ukungadlalisi leli thuba lokuyabhalisela ukuvota.
Siyananzela ukuthi njalo iZEC isivulile futhi isigaba sesibili sokuthi abantu bathole ithuba elihle lokubana register, ukubana bangene kuvota stroll, ukuthi babe lelungelo lawo lokuthi babe ingxenye yokwenza izinqumo ngevota. Ngokunjalo ke iZEC isivulile, siyaqhubeka sikhumbuzana njengabantu, sinikana intshukutshu yokuthi asihambeni sonke singakatholi lawo mathuba okubana register ukuvota, ukubana sikwenze lokhu. Sinanzela futhi izeki sifake la masentana la asilandile ndawo zethu ngokuhlala kwethu kwezigaba zethu izabe ikhona nini ngokunjalo senze masinya ukuthi hambe siye register ukuvota ngingafuthi kakhulu zethu lezithuba ziyathathwa ngokufana nayo kulabantu abaningi abathathi bengela zithuba abayenisile qiniso kubana sebethole amathuba okubana bethathe izithuba qhubeka futhi ungene usondela phana kwizeki ukubana uhle uthole amathuba okubana uregister qathe kule
umnumzana Thembelani Dube uthi amaqula awezeki labakwa registrar general abathathisa izithupha kumele asebenze endawonye ukuze umuntu eqeda ukubhalisela izithupha ahle aye kuqula lokuyabhalisela ukuvota
ukusabalala kokubhaliswa kwezithupha kanye lokuthi abantu babhalise ukuvota babe ngama-registered voters kuyinto enhle kakhulu kuzakwenza ukuthi abantu abaningi thole izithupha njalo abantu abaningi benelise ukuthi babhalise ukuthi bavote kodwa kukhuthazayo kakhulu siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuthi ngabe kuthiwa izingatsha zikahulumende ziyabambana ugatsha lwe-Home Affairs lubambane kakhulu logatsha lwezemfundo ukwenzela ukuthi abantwana abasafundayo ezikolo kube yibo abalandwayo besiyabhalisa ukuthi babe lezithupha njalo nxa kusenza kube le-synchronization of i-department ye-Home Affairs lezekhi ukwenzela ukuthi umuntu obhalisayo ethathe isithupha ahlabe ngumuntu futhi obhalisa ukuvota
unkosikazi Melissa Chuma uthi wehlulekile ukubhalisa ukuvota namhla ngoba isithupha sakhe sephepha sidabukile.
Ngithe ngisiyabhalisa ukuvota namhla ababhalisayo bathi isithupha sami asikhanyi ngoba sesizimvuthu. Bathe ngiqale ngithathe esinye ngibe sengiphenduka ngizobhala. Sengiza ngqamekela lawo abathathisa izithupha nxa sebeseduze lami ngihle ngiyethatha esinye isithupha lami ngikhangelele ukuvota umnyaka ozayo.
Laloba uhlelo lolu luvulwe okwehlandla lesibili, umsakazo lo unanzelele ukuthi inani labantu ababhalisayo namhlanje beliphansi kakhulu, kuthi ezinye indawo lapho abezeki abakade bethe bazaba khona bebelokhe bengakaqalisi. Abantu abavunyelwe ukubhalisela ukuvota ngabaphezu kweminyaka elitshumi lasitshiyagalombili i-18. Kufanele lo ozobhalisa abe elesithupha loba incwadi esebenzayo yokuhamba kwamanye amazwe. Okunye njalo okufunakayo yincwadi etshengisa ukuba uhlala ngaphi, okungaba liphepha lamanzi, likagetsi loba elocingo. Kulabo abahlala ezindlini beloja kufanele babe lencwadi evela kumninindlu echaza ukuba ngempela uhlala kuleyo ndlu. Okunye okungasetshenziswa njalo okuchaza ukuba umuntu uhlala ngaphi, incwadi ebhalwe ngumqhatshi loba ibhuku lesibhedlela elile nombolo yendlu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi umanyano owenetho obunjwa ngamazwe amashumi amathathu 30 yiwo okumele usolwe umhlaba ngokuphazamisa ele Russia ukuze lilwise ele Ukraine. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esipha umbono wakhe okwakuqala phezu kwalokho okwenzakala kwele Ukraine elihlaselwa ngele Russia, umongameli Emerson Mnangagwa uthe umanyano wenato yiwo oqale ele Russia. Ngakho ke uyazwisiseka ukuba kungani lihlasela ele Ukraine. Lokhu kuza ngomva kokuba ele Zimbabwe libe ngelinye lwamazwe angamachuba amabili lani 24 avotele phisa isinqumo senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations sokuxotsha ele Russia kukhansili ebona ngezelungelo loluntu e-UN Human Rights Council. Ele Melika labeka isinqumo sokusola kuvotwa ngobubi ukubulawa kwabantu lokuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu kwele Ukraine. Amanye amazwe afika phose ikhulu 93 avumelana nalokho ukuthi amazwe afika amachumi amabili lani 24 avota ephikisa ukuthi angamachumi phose ayisithupha 58 ala ukuvota. Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana George Sithole oyiUniversity of Zimbabwe uvumelana noMnangagwa esithi ele Russia lenza lokhu ngoba iNATO ibifuna ukusebenzisa iUkraine ukuhlasela ele Russia.
Izizathu zokuthi iRussia ihlasele iUkraine zilesisindo ngokakhuluma sikhangela imbali yomhlaba esingathi i-world history. kusukela ku bizika i Soviet Union ngo 1990 ngo 1991 kwaba lesivumelwano sokuthi amazwe eNATO agoqela iAmerica lawo Britain awasoze athumbe kumbe asondele duzane lelawo amazwe asemngceleni weRussia. So ngokubona kwethu sibona iAmerica ilokhu isondela mbijana.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mabutho Moyo oyibandla leZANU-PF na othi elenelika yilo eliphazamisa ukuthula kwele Russia.
Kulo mongameli ngoba nxa sikhuluma ngendaba lezi kumele sikhangele imbali, sikhangele ukwasukela ngapi. Kulezivumelwano ezenziwayo ngesikhathi iSoviet Union idilizwa, kube nezivumelwano ezenziwayo ngo-2015 okuthiwa ngama-Minsk Agreements, ayesitsho sobala ecacisa ukuthi iNATO ayisoze yathatha iUkraine yayenza ilunga layo, ngoba iUkraine kuzamele isebenze ibe ngumngcele oprotector ilizwe leRussia from i-military advancement phecelezi esingathi ukuqhelisa kwama-territories kwezindawo lapha iNATO eba lama-bases khona. Kodwa nxa sesithola iUkraine isisiba lobungane lobudlelwano leNATO, hayi Russia phela isala ingasela elinye icebo ngaphandle kokuthi izivikele.
Kodwa enye ingcitshi echubukileyo zombusazwe uMnumzana Pride Mkono uthi umnanga akakhulumi iqiniso ezama nje ukuvikela umngane wakhe uPutin owephula amalungelo oluntu njengaye.
Amazwi kaPresident Mnangagwa okuthi impi ephakathi kweUkraine leRussia yabangelwa ligatsha leNATO eleNorth Atlantic Treaty Organization lelo elikhokhelwa yi-America, ngamazwi esizwe ekhulunywa kakhulu ngoVladimir Putin lo ngumngane kaPresident Mnangagwa esenzela ukube lesizathu sokuthi ifake amasosha akhe eUkraine. Kodwa thina sikubona ukuthi uVladimir Putin ufuna ukuthatha ilizwe leUkraine ngodlwane elifake phansi kweRussia. Njalo singakhangela sibona ukuthi iZimbabwe ivotele ukuthi iRussia ingakhutshwa kwi-Human Rights Council e-United Nations. Kodwa singakhangela abantu abaningi balokho besidife eUkraine ngenxa yempi yonaleyo. Njalo uPresident Putin usebenzisa ama weapons angavunyelwayo empini.
Umnangagwa walile ukusola eRussia esithi okwenziwa nguPutin ukuvimba iNATO kwenza ukuba eRussia libe kwesinye isibanga saphezulu emhlabeni jikelele. Umongameli uthe leZimbabwe kumele libone ukuba liyananzelela okwenzakalayo ukuze lingasaleli kuguqukeni okwenzakalayo ngobukhulu obulethwa ngeleRussia. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginomlondolozi Ndlovu.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi sezifuna ukuphindela ekhaya kulandela ukubulawa komunye wabo emzini we-Deep Slough, izizalwane zele South Africa zisithi zidinga izigebengu. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Sebedlela evalweni abaningi abadabuka kwele Zimbabwe abahlala kwele South Africa bathi kungcono babuyele ekhaya bayivota ukwenzela ukuba kuguqulwe umnotho welizwe, kuvuselelwe imisebenzi. Omunye wabafisa ukubuyela ekhaya nguNkosazana Nqobile Nyathi, wazalelwa eTshabalala koBulawayo.
Amphathekanga kahle sibili ngento eyenzakeleyo. Ngicabanga ukuthi kumele abantu babuyele ekhaya ngoba ngobuningi sonke asisasebenzi la eSouth Africa. Ngobuningi imajority asisasebenzi, siphelelwe imisebenzi, sihleli nje doing nothing. So bengicabanga ukuthi abantu bazibuyelele ekhaya. If nakhona bekhona abangakhona ukusixhasa ukuthi sigibele, this providing ngebus fare, abantu bagibele babuyele ekhaya, siyosihlalela ekhaya, silinde siregister, silinde sivote for utshintsho, ngoba la asisekho safe eSouth Africa, asisekho safe neze. So kumele ulale nje ubhekile nje ukuthi hayi, anything can happen.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ongumbalisi kwele South Africa.
Ngicabanga ukuthi okumele abantu bakwenze ngemva kokubulawa ngesihluka Elvis Nyathi yikuthi umuntu munye ngamunye ahlale phansi akucabangisise lokhu ukuthi yikuphi okungcono ukufa ngendlela leyi usifa utshiswa lokuthi uye ufe ugini umela okumelayo uphila impilo oyiphilayo loba kungathiwa impilo ephansi. Ngicabanga ukuthi kungabe kungcono lokho ukuthi abantu bacabange ukuthi nxa umakhelwane engasakufuni ingakini ikhona, ayikho indawo eyedlula ikhaya.
Uncube uphinde wathi
sengikulungele ukubuyela, konke esengikwenza sengisenza ngilungiselela ukubuyela ngibutha imichaqana. Njengoba siphiwe isikhathi ebesisiphiwe asikwazi ke kumbe sizaze siphele sokuthi kuyephela umnyaka. Ngoba ngizibuza ukuthi nxa lapho phephele khona ubulawa ngesihluku esinje, kungangcono usuke lapho obubaleke khona ubuyele ekhaya. Yikho engicabanga ukuthi engxenye kungasisiza khona ukuthi indawo yakithi singayibalekeli. Ngoba nxa ukukhangele ulimi olusetshenziswayo lapha, impawu zemizimba ezibonakalayo loba kukhuluma abakhokheli bakhona, kutshengisa ukuthi kukhona okuzayo okunzima okokuthi impilo ngkhona sizalahleka. Yiso ke cabanga ukuthi kubuyela ekhaya kungasiza.
Unkosazana nokukhanya Ndebele uthi kuyamangalisa okwenziwa izizalwane zakho leSouth Africa, ngoba bagcina labo ababedabuka kulelo lizwe ababefunda eZimbabwe.
Sizaphila nabo abantu baka eMzansi, sisekhaya sifunda nabo postpaces Foundation College, but azange sibahlukumeze. Sihlala nabo kumalokishini, but azange sibahlukumeze. Akhona amanye ama-South Africans, ama-ministers abaku-parliament, they've got ama-farms ekhaya, banama-business ekhaya. But asikaze sihambe siyolutha or maybe siyenzani emaplazini abo, emamayinini, kuma-mines abo, asikaze senze lutho. Nakho le uMzansi banama-trucks adlula laphaya e-border. Nathi singakhona ukuthi sihambe sokuthi ama-trucks e-South Africa engasangeni kwelakithi, or maybe kuyithathe esizoyibamba ngale kwelakithi sitshise nathi, or maybe sithathe i-truck siyibambe ibe ngeyethu the way abayenza ngakhona.
Umnumzana Thandazani Moyo laye uthi kumele izizalwane zakwa leZimbabwe ezihlala kule South Africa zibuyele ekhaya ziyevota.
Umoya wami ubuhlungu kakhulu, umoya wami uphansi ngokusweleka kukabhuti wethu ubaba uNyathi. Kubuhlungu kakhulu ukuthi umfowethu engelacala ushonile, umfowethu engenzanga lutho ushonile khonapha kwele South Africa, eshiswa ngabantu kakula misebenzi, amabhizinesi kawayenzeki, ilizwe lethu kalikathuthu kahle kahle, kunzima kithi njengamanje siphakathi kwelitshe lembokodo. Kodwa ke ngithanda ukugqugquzela abantu bakithi ukuthi yisikhathi manje esokubambana, yisikhathi manje esokuhlala phansi sicabangisise ukuthi kusasa lethu linjani phakathi kwelizwe lingayisilo lethu, kuzofika nini sihleli kwamanye amazwe.
Okwamanje izihlobo zami uElvis Nyathi zilungiselela ukuya mngcwaba kobulawayo. Kulabantu abaningi asebebuthelele imali ukwenzela unceda umndeni kaMoyi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo omngcwabo wesizalwane seZimbabwe esibulewe elokitshini eleDiepsloot, izizalwane zeleSouth Africa. Umnumzana Elvis Nyathi. UZulu waseMaphisa ngezansi yeMandebeleni ukhuthazwa ukubana ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 phansi kohlelo lwabesibhedlela seMaphisa District bencedisana labasebenzayo kwezempilakahle kungela mbadalo, abe-community health workers, olujonge ukubona ukubana zonke izakhamizi zalumango zihlabele lijekiseni njalo zithola ulwazi olweneleyo ngobhubhane lolu. Wana Sasia Ndlovu zethulela lolu daba esekezi.
Linkuthazo yenziwa ngabe community health workers besebenzelana nezakhamizi lohulumende weMelika ekumelaneni lokumemetheka kweCOVID-19 kuhlanganisa logatsha lwezempilakahle. UMatron Mathonsi wesibhedlela seMaphisa District Hospital uthi benza konke okusemandleni abo ukufinyelela ebantwini bebahlaba ijekiseni elivikela iCOVID-19.
Njengoba sinomkhankaso wokuhlaba iCOVID vaccination nationwide, kadazi phansi silindele imikhankaso lemicimbi uhlangana kwabantu. Siyabe sikhona ukuba sibancedise ukuba bahlabe ababe sethule ukuthi bathole inyawo zokufika lula, ababe bengenelisi ngezinye izinto labalobuvila nje. So sibalethela ama-vaccines eduzane. Sibuye sibancedise futhi le-COVID protocols eziyabe zifunakala ngesikhathi nxa besemcimbini yabo. So yiwo amathuba esiwathathayo, siyathaba futhi ukunxuswala ukuthi sibuye lathi njengoba siyi-stakeholder e-community kodwa sahle savunyelwa nokuthi sinike abantu ama-vaccinations.
UMatron Mathonsi ukhuthaza abantu ukuba behlale bethwele amakhadi abo okuvikela igcikwane ukuze bahlabe wonke amajekiseni.
So far sesizuza abantu abangafika 28. Lokho sibabona bethonta, siyacela sibili ukuthi bebe besondela kancinyani kancinyani njalo belalele okuqakathekileyo kwabo. Siyabonga ngoba besingathembi ukuthi singafika yona u-20 kodwa hhayi abantu babuya sibili, abaningi nje basuke batshaywa ikukhohlwa amakhadi. Sesibakhumbuza nje ukuthi hhayi isikhathi sonke bambe bethwele ngoba lapho abakhona siyabe sikhona. So abaseduze bagijime babuya lawo. Lokho sibona bethontela kodwa siyabona ukuthi hhayi sizabathola. Besicela nxa kusenza bebelokho bekhunjuzwa besona.
Udubo olubhekane leZimbabwe yikuba amajekiseni la ayaphela amandla uma engasebenzanga. UMatron Mathonsi uthi emizameni yokumelana lalolu dubo sebelanda abantu duze lemakhaya lasemcimbini.
Amahayi hayi abogogo siwakhangela. Namhlanje siqakathekise i-COVID vaccinations ngoba ama-vaccines alama-time ama-shelf life. So singayekela ukuthi siwagijimise angagcine se-expire. Njalo sikhayelane lomkhankaso kubekiwe, siyakhankasa singadlula kikho, siyahlanganisa futhi lokunye. Okwani namhla kusenze sabantu asibonana umcimbi mkhulu ule attention enkulu ebantwini. So sathi singabadistebhi kakhulu asingene ngomkankaso kuphela kodwa siloko sibatshengisa ukuthi lingasondeleka esibhedlela kumbe ngensuku ezibuyayo sizakulanda ngakho konke.
Unkosikazi Sethusi Wendlovu ongomunye osebenza kungelambadalo phansi kwenhlanganiso e-Community Health Workers uthi bahamba befundisa abantu nge-COVID-19 lezigubhu giya emakhaya.
Ngiyabonga uhlelo lwethu under Ministry of Health. Just ama-Community Health Workers sisebenza ukube sincedisa izigulane ekhaya nokuthi nxa kule parasite, i-paracetamol yamaphilisi umuntu engafinyelela ukufika esibhedlela, siyamsiza simlathisa amaphilisi lawana ukuze efika esibhedlela engumuntu onjani ophephile kwalowo mkhuhlane. Sikhangelele lokuthi ama-bandages kulaba ababelimele siyababhandisha, sikhangelela la ama-defaulters e-HIV siyabasiza kumaphilisi, bese sisithi ku-community kwamfana singena kwezehealth and hygiene. Siyancedisa abantu ekwakheni amathoyilethi labo zigubhu giya for ukuthi si-prevention ye-pre-COVID. I-COVID ingathi isikhumanise kakhulu ikakhulu ebantwane bengasayi esikolo. Abantwane bengasayi esikolo kabasahloniphi, kabasabuyela ngendlela yangkhona esasiphila ngayo kakhulu. Ingathi sebesi-abuza lanxa thinabadala siba-abuza but bona sebesi-abuza.
Unkosikazi Chelesani Mdlongwa osuka ezamanyoni ngohlelo lwe-Community Health Workers uchasisa ngomsebenzi wabo.
Liyanceda esigabeni sami ngokuthi ngiyakwanisa ukuthi thina sithatha information yesibhedlela sizoyiletha ezakhamizini. Mina ngu-Community Health Worker. Kunceda abantu ngokuthi njengakhathi zesikhathi se-COVID siyasanitayiza, siyakhuthaza abantu ukuthi benze ozigubhu giya, siyaweya ama-under five, siyahambela lezigulane.
Unkosikazi Sinini Khanye osuka eMakhasa Village uthi isikhathi esiningi ukhuthaza abantu ukugeza izandla lokugqoka ama-mask.
Nasuka kuMakhasa Village khona lapha kwa-Tennis Service. Uhlelo lwesiyesidafu khona kuyanceda kakhulu ku-prevention ye-COVID. Siyafundisa abantu ukuthi bagqoka njani ama-mask kulenza ezikuclear nama-social distancing then ngama-underpass sebenza ngawo abantwana ukuweya emakhasi aweya konke amamwakhi then uma sibona ngumntwana nesereqashophi odima senoseyamrifiya esibhedlela.
Omanje uhulumende uphakathi kohlelo lwakhe lokuphuma ijumo ukulanda abantu endaweni abakuzo ukubahlaba ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 njalo ekhuthaza abantu ukuba baqhubeke belandela iziqondiso ze-COVID-19. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lababanjwa belegciwane leli loba ukubulawa yilo lisehla okwamagama elizweni. Ngimele iStudio 7 isekhezi, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo esithi uPhilani Ncube uthi kusesemasinyane ukuthi kuthiwe bangelinye lamaqembu azagunyulwa esigabeni sePremier Soccer League lonyaka loba nje sekuyibo abasemsileni wengalani yemiklomelo. Intethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu lebulawayo esithi yilo elijeke amanye wonke engalaneni yemiklomelo lilemiklomelo yesithupha ngemva kokudlala imidlalo elitshumi lanye, kodwa uncube uthi lesi simo silakho ukuguquka ngokuhamba kwesikhathi.
Singanqoba imidlalo emibili ilandelana siyaqansa sisuke emsileni. Iqembu lewawabe lisemsileni okwenyanga ezimbalwa ezedluleyo, kodwa namhla selikhuphuke la endaweni yesibili nxa usuka phansi. Silakho ukusinda ekugonyulweni.
Ngomgqibelo iqembu lebulawayo esithi linqotshwe nge-2 kanyangele FC Platinum, njalo elimpumela itsho ukuba selinqotshwe kwimidlalo eyisikhombisa lanqoba kanye laba ngumtshikile obhanqa kathathu. Umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mabheza yena utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba yena lo nyaka uqakathekisa ukufundisa abadlali bakhe ukudlala ibhola elibukekayo.
Mina angisabi ukudliwa ngilahlekelwa ngumsebenzi engikufunayo ukuthi amajaha lawo abekwazi ukuthi ibhola lidlalwa njani. Kungangcono nginqotshwe ngisuke ngisihambele ekhaya, kodwa kusalayo amajaha lawo ngizabe ngafundisile ukuba ibhola kumele lidlalwe njani.
Kweminye imidlalo edlalwe ngomgqibelo iqembu leDynamo likhuphuke lahlala phezu kwengalani yemiklomelo ngemva kokuba ngumtshikile obhanqa 0-0 leLenkezi Platinum Stars. Wathi lelo ebelihlezi phezulu phambilini yeleChickenini lehlela endaweni yesibili ngemva kokubhaxa ngefri kanyangele wawa. Omabili lawa maqembu ale miklomelo engamashumi amabili lantathu, kodwa yehlukaniswa linani lamagoli yahlohliweyo. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leHarare City libe ngutshikile obhanqa 1-1 lele-10x. Iqembu leRentals linqobele Triangle nge-1 kanya, kuthi iqembu leBlack Rhinos litshayele ze-PC Caribe nge-2-1. Ngesonto umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu sele edanile ngemva kokuba iqembu leBosso liphose latshiselwa ekhaya ngele-Cranbourne Bullets.
Much very disappointed, especially the first half.
Engingakutsho ukuthi ngidanile ngendlela esidlale ngayo kakhulu ngehlandla lakuqala elo mdlalo, kodwa ngehlandla lesibili sidlale ngcono, njalo ngijala ihlombe abafana ngokulwisa abakwenze ukuthi sigcine sithole umklomelo wodwa. Bengifuna imklomelo emithathu, kodwa sigcine sithola wodwa, njalo ngiyababonga abafana ngoba bekuzayangisa nabe sinqotshwe sidlala singekhaya.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yetshumi ngemva kwemidlalo yangempela viki yedluleyo, njalo lithiwa ngemiklomelo yi-9-1 ngeleDynamos okuyilo eselihlezi phezu kwengalane. Minye imidlalo edlalwe ngesonto iqembu leManchester Diamonds libe ngutshikile obhanqa 0-0 lelebulawa weChiefs, ukuthi eleCapes United linqobele yadange 1 kanya. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu leWawa lona elilemiklomelo yi-9-2. Iqembu leyadala lelilemiklomelo yi-9-2 njalo lisendaweni yesithathu nxa usuka phansi, ukuthi endaweni yesine usuka emsileni kule qembu leCranbourne Bullets lona elilemiklomelo yi-10. Ngimele iStudio 7 kobulawayo uJoseph Njanji.
Singeke ehlukane izihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abekomishini ekhangele ezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission basungule ihlandla lesibili lomkhankaso wabo wokubhalisela abantu ukuvota. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi umanyano owenetho obunjwa ngamazwe angama-30 yiwo okumele usolwe ngokuqala eleRussia ukuze ligcine lilisa eleUkraine. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi sezifuna ukubuyela ekhaya kulandela ukubulawa komunye wabo eDisclu, yezi zalwane zele South Africa zisithi zidinga izigebengu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Fixedis Jeremiah City. Asidibaneni kusasa ngo-6 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.